ndaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe sekelo sombuso. Labo abathathu bebesenza kusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Amapolisa asethese abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Silokwenzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu uba ngcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMatabeleland South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamatshumi amabili lanhlanu, kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo betheswe amacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uCecilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. ukuhlaziya udaba lolu sixoxele eGqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kulento abangayathandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument alamandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisi abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Yikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njengaseSouth Africa omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe enkantolo be-challenger obecungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingacutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngobuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Okuqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuze kutholakale ukuthi owabajontshayo wabachaya wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osokusenzakalayo. Kuyasidlulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolu njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo, kulo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa, uZamara lokhu kungaziwa, uJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo, kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubunguliselo ludaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi se-ground awula lutho solwenzakalayo, ama-political killings awula lutho olwenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube liGqwetha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrank Chikore loSamuel Takawira bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. Umantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abaningi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalethiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencintshwa lebheli njalo sebevupha sebeqeda nje i-weekend yonke bevalile besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalo amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambe esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatatheli bezindaba.
Intatheli zindaba lezi zibotshwe ngesikhathi siyabona abe MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludanisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulele ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesisenzakaleyo. Bengikhanyelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazamaso onto bechothoza le into eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemthethwandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hhayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze le nto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu le kanye nabosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi banjwa inkunzi njalo besethuselwa kanye lokwenziwa yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa nguhulumende omile abe nguye oprotekthayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ibikwa isisidla ubhedu esabelweni semathebeleland south kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminengi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazilakudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo seziqalile ukathesa ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nga ungamangala kathesi abantu baqala ukufida inkomo kathesi gandi. Nxa kusiyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo ziyaba sezifile. Ene mabesithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000, inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuya phezulu ngendlala ukuthi seziqakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regation, abanye balama-regation manje amanzi seqedwa ngokuthelela irigation kulaba abalimayo kuphinde kuye enkomeni. Inkomo amadamu seqalisi lokucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade umele ukuthi kathesi aluba siqalile ukudrila amabhoholo sesincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Ngangithi nzima yikho konalokho engikuthi ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uze ukuthi kona next door ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngiza kudlani. Indlala isiqalile okungena. Yebo basiyathola okumumbu usuholayo. Abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokuthi sikhathi amajodo abangcono abakhona. Abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa nomumbu lo abaholayo. Kodwa isimo sona kasi sihle abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hayi, emasimini sibili ngikhuluma iqiniso. Akula lutho esalidobhayo. Njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zinamajodo. Okokudla khona kandi kasidobhanga lutho. Akula lutho ongatshona sitsho sikuthi kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomakhelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sibesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vele abesebeseva abazali babo ngoba sibesithola le mpuphu ebuya khona egoli kadeso malayithi abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni but izimu layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for duty so sinethemba lokuthi kona hayi lokuyikufa mpela abantu bayethu abalalo.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMathebeleland and South njalo uyisiphathamandla seMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Zeli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani sakazi beStudio 7 khuma nongwenya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi ngizokuthwa amanzi asetholakala kanye ngeviko obulawayo. Laba abantu abasebenzayo kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi next year kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala isegcike babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala vele amanzi ahlupha lapha so balungisani benzani bona ngoba manje manje kulomkhuhlane umkhuhlane lo ufanele uhlale kugeziwe ufanele uhlale kukhini mabe amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njani kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekele okuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunyo ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa ngegovernment le ephethe ayikizame phela na ukuthi kube khona okunyo okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokho okhunywa ngento eyodwa amanzi ngoba phela kufanele amadamu labo kudala balungisa la ngeke ukhalwe ngamanzi manje ngoMay la kwefika khona uSeptember okuthoba kube kunjani. Siyabonga
sawubona. umsakazi wami omuhle ninjani nabalaleli ku Studio 7 hay ukhuluma nogatsheni lapha kwela se South Africa ekhaya kusefilaphosi balaleli nabasakazi la kunenkinga la uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi kushawe lamantombazana asebhulawayo kwakhulunywa nje i-2 minutes inyana lokhu besokudlulile kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba ekukhulunywa day and night umbuzo ubususithi kati laba abathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa bona kakusibantu yini kakumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare amantombazana aseHarare kade eBhulawayo bona bebengasimantombazana aseBhulawayo yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe kekukhulunywe ngabo sizwe impela nathi kukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakhulunywa ngabo sokungathi ubandlululo kalupheli khona kuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lonjani uchuko olukhona lokuthi vele nalilo umhlobo ngoba vele siyakhethwa white nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa ngiyabonga msakazi kodwa nje okunye hayi lempilo ingathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwela semzansi njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima msakazi wami sizobonga inkosi
njani bantu ba Studio 7 thina hapa siyahawula mna umanyathi olupane egwalubha u-155 siyalamba ngapha sithwale nzima shuwa shona sidobha umbele akwazi okuthiwa ngumchachacha lokho kuzalwa ngabantwana bameva hayi izandla sezingokunye kulomnye mdala khapho sirobhayo okuthiwa ngumthoko wesigayweni hayi awuthole senzima abadala ncani ukubuza sibilimtshela umnankagudi nxa ka-12 50 kg womchachacha wona lowo odliwa zimbuzi zakhe kuthiwe 10 pounds kuyakurayithi yini udobhila ngalonke amahlamvu omkusi izihlahla uthi $3 imali engathengi nje iswits haye yasihlupha shem impupha iduringi
sayibonani basakazi okhulumayo nguvusimuzi ncuba hlala emathebeleni north tholojo ejowa ngizahlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kukliniki yejowa isizi siba ngamanxuwa siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini wansi igciwane leli langena la emaphandleni yitha siko siyaphela du siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende sibili asincedise
hayi siyalibingelela sibili igameni lenkosi likajesu siyayizwa sibili imthandazo ekhulunywa ngabantu sibili hayi corona lawo yezwa siyakhuleka corona sihloniphe hayi corona lawo yehla bakithi sesithwele nzima sesicakile ngawe corona hayi corona uzasalule mbali sibe sasala sibala ngawe corona hayi siyabezwa abakristu kolo lokhulelo lukakristu ye hayi sithuma unkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abale ndlebe bathi bayezwa ukuthi unkulunkulu bathini lapha
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshade njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica liba ngelakuqala ezwekazi le-Central America ukuvumela imitshato yezitabane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama-Republicans uza ngqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden elethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa imhlambe yepandemic le iCoronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade sevele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ngathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho esiyakilo, ngibona ngathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusase lezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufanele ukuthi azindanzelele njalo azama ukuthi noma nxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America babunkomo ukuthi lo oyabe khankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa ukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase Israel, ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo, ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoza phumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kanti homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo, nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus, abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo. Umnotho welizwe lase-America kade ungasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlambe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngisho evening wathi ngela wayekhuluma ngokuthi uza kwakha umduli phambili kwelizwe lase-America lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sisesabona lokuthola kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapolisa. Ekugcineni nje lawo mapolisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuzabe yinto enkulu kakhulu leyo nxa ukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela atshengisele ukuthi uyabambanisa ilizwe, uyabambanisa abantu beMelika njalo uyabathembisa ukuthi mhlambe usengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.